So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ziku 23 lwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje umholi wenhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Windi wehla esihlalweni ukuze ancintise kukhetho lwamabhayi elections.
Mina ngene ngaphandle kwebandla le-CCC and ngithanda ubana ngicaca ukuthi upresident wami ngene ngengene ngaphansi kwakhe ngobaba upresident esengishamisa lowo ngithanda ubana ucaca angingena ngaphansi komunye umuntu.
Ibandla lezanu PF selikhethe amalunga edalele Politburo ukukhokhela umkhankaso wokhetho lwamabhayi elections okubalisa umnumzana Simbarashe Mbengegwi ozakhokhela umkhankaso weBulawayo South.
Imboza le ibesayikhangela sayibona phekwa sabuza thina abanye sabuza ukuthi kanti liyathilile bandla lezombusazwe lingelasisekelo sakhona esithiwa iconstitution.
Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba umkhuhlane wesihudo secholera ususabalele eziqintini ezilithumi lasikhombisa elizweni lonke wabulala abantu abedlula ikhulu lamathumi amahlanu 150.
Kutholakala amanzi aclean, abantu bageza izandla ngazo zonke isikhathi, bagezise into zonke zibe clean, so nxa amanzi engasolakala njengakathesi kuzenza lo mkhuhlane wekholera umemetheke kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umnumzana Ambrose Windi ozancedisa ukhetho oluzayo olokudinga ozamela inketha edalele ephalamende koBulawayo kukhetho lwenyanga ezayo uthi usetshile isikhundla sakhe sokuba ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Kodwa uSibindi uthi elokhu esaphethe leso esokuba umholi wenhlanganiso yeZCTU esigabeni sentshonalanga yelizwe ngoba isisekelo salinhlanganiso simvumela ukuthi enze njalo. Unkosikazi Patricia Chabalala obengumsekeli kaMnumzana Sibindi nguye osephethe isikhundla sokukhokhela iBulawayo Progressive Residents Association okwesikhatshana. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe loMnumzana Sibindi.
Lo mthetho sawufaka iConstitution etsho ukuthi nxa umuntu esekhethe ukuba laphana uyehla ngapha athi kuphela manje uChairman loba ngobani uyehla kulesi sikhundla sezakhamisi ake agxile khona phana. Kodwa hayi ngapha kuZimbabwe Congress of Trade Unions ngiloku ngiwuchairperson angehli ngoba niloku ngiyisisebenzi njalo. Nxa uyisisebenzi uyaqhubeka usebenzela isisebenzi njalo vele thina siyacaca ukuthi ungavele ungene ku-trade union uzaziwe kufu i-trade union ngoba izinto ezisihlukumeza njengezisebenzi yabedle usihlangana lazo.
Wona uhamba njani umkhankaso wakho njengoba sibona ukuthi abantu abaningi bengabe bekwazi edolobheni lakoBulawayo njengoba ususebenze lapho kwesikhathi eside?
Abantu abaningi bayangaza bamphumputhi. Ngisebenzela abantu kakhulu hathi kuphela ngapha kuzakhamizi zokuba ngu-chairperson we-Progressive Residents Association. Ngisebenzela abantu even esiqini lapho engihlala khona ngibe ngu-chairman umgcini esihlalo kazibutho kweminyaka engu-8 owezengculazi HIV and AIDS. Ngisebenze kakhulu kulezo sigaba ngiphethe isiqinti esingathi i-district yeNkulumane engenisa amawadi angu-7. Inyakhona kuyena leyo yenketha lemganini lapha engiyabe ngimi ngikhona. Ama-netball, ama-football ngiyasebenza labo abanye sincedisana. So ku-community vele nje ngigxilile into engizenzayo zinenge ku-community. Engingathi ukuthi hayi umkhankaso uhamba kuhle kwalesi sikhathi lokuthula nje kulokuthula lalapho ekuxoxisaneni kwabantu kuma-platforms la e-WhatsApp. Abantu bazikhulumela kuhle nje akulanto exabana lomunye. Yebo kuhamba ababili abathathu ngabo ngathi bephuma besiyale kodwa ke ngibona ngathi lowo mkhankaso walesi sikhathi uhamba kuhle.
Abanye bayamsola umnumzana Chabango ngenyathelo alithathayo. Abantu bakwamukela yini?
Well, okuliqiniso yikuthi kube lama-recalls. Ama-recalls abe lezizathu zawo ezingasho zingene kizo kathesi. Kodwa ngibona ngathi ama-recalls athi esenzakala kwacasa ukuthi kungani kwenzakele. Ngabona le mthethweni kuhanjiwe asikwazi ukuzaphetha ngani kodwa ama recalls akhona. So kubela ama recalls iqiniso ukuthi kwasala sokulesikhexwe abantu benkela kufanele baqhubeke nawo bemelwa. Ngama ama recalls athi ukuthi ukume yonke into. So bese kufanele kube lo mmele. Sangena sibaningi lami ngomnye wakho. Mina ngene ngaphandle kwebandla le Triple C and ngithanda bana ngicaca ukuthi upresident wami ngene ngingene ngaphansi kwakhe ngobaba upresident esinichamisa lo ngithanda bana ucaca angena ngaphansi komnye umuntu lokho mfuna kuhle ucace kuzisisele njalo ungananzelela khona apho sengitsho njalo yebo kambe kulenjini abantu abaningi bakhuluma kodwa dasiyaxhuka abantu phansi lapha esihamba khona abantu well bakuzisuthi yebo kambe akwemimisa kwesikhathi kuba leyo lokungazwisani lapha nalapha kodwa impilo iyaqhubeka injalo izalungisa ngokuya kwesikhathi angikahlani lokunzima bokuthi abantu bakhulume lokhu lalokhuya abantu yabo babuza kube loxoxisana lango bathiyaba imbono sihamba sinjalo yebo kambe njengoba usitsho bulenjini inkulumo zingezenzakalayo ezinye nezithi uchaba ngorayithi ezinye zingabe zimsola kodwa ibottom line ukuthi thina esihamba ngokufuqa iba ne-3C angifuni kakhulu ukungena emabizo labantu ubani wathi ubani wakenzanga lokho kodwa thina sihlobo siqhuba iba ne-3C esaziyo ukuba nako obulawayo vele abantu labangalo abantu abasoze bavuma ukuba na kungene elinye ibandla elingayisilo le-3C kodwa abantu kuba yilungela ukubana bacebabuza abakubuzayo kodwa kuqakathekile ukuthi abantu nxa kuxoxiswana babuza imibuzo abantu bacasisele ngoba okumcoka yikuthi kambe ngawuhambe ebantwini khuluma ukuthi uzabenzelani okuzaletha intuduko yiko esikudinga kakhulu singaphansi kwebandla le-3C imbali singayikhohlwa sibe le-MDC kwaba lama recalls kube le-MDC kwaba lama recalls kodwa ibandla laqhubeka siya phambili so asiyo into entsha singalahli focus asiqhubeni siya phambili endilethemba lokuthi ekuphetheni kwezinto zonke abantu sikudingayo ukubana sibambane kube le-development so kuloko yikho esikukhangeleleyo lokho
lo ke ngumnumzana Ambrose Bindi ozancintisa kukhetho lokudinga uzamela inketha edolobheni lakobulawayo ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 kusenjalo amabandla ezombusazwe athi asezilungiselele ukuncintisa kukhetho lwenyanga ezayo olwama-by-election. Ibandla le-ZANU-PF lithi selithume amalunga edale le-Politburo ezigabeni zonke zelizwe lapho okuncintiswa khona. Ebulawayo South lomkhankaso uzakhokhelwa ngumnumzana Simbarashe Mumbengegwi, umnumzana Richard Ndlovu elobhengula Magwegwe, umnumzana Hetman Moyo eMpophoma, umnumzana Daniel Mackenzie Ncube eCountry Park. Unkosikazi Alice Dube uzakhokhela umkhankaso wenketha. Umnumzana Christopher Mutswangwa yena uzakhokhela eMavukutafara. Elupane East kulomnumzana Obethe Mpofu. Kuthi umnumzana Jacob Mdenda lomnumzana Munyaratsi Machacha bazakhankasa eBinga North. Lomnumzana Kenneth Musani uzakhokhela umkhankaso weBaitbridge West. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Ye kuqondile ukuthi amabandla aphikisayo abe eselungele ukwenza umqhudelwano sokungiqhude manikiniki omunye lomunye uthi yena yimi qhudela ikhulu umdlalo esasiwudlale kweLuseni njengenjwayelo vele abantu bepolitics akekho ovumayo ukuthi uzozanqotshwa thina babukeli sabe sibukela sibona ukuthi lo ndoda uzanqoba kodwa asiboni ukuthi anganqoba kungenzakala izimanga ama surprise izabanye banqobe kodwa futhi sikwesabaye esukhangeleleyo ukuthi kuzaphinda futhi ikakhulu iTriple C inganqotshwa kuma kwama constituencies ezanqotshwa khona izahamba futhi ekhalakhala futhi ithina kurigiwe njengokuhlala bekwenza so ingoma nje siz expectayo
singathi ngenyathelo elithethwe ngumnumzana Chabang kanye lokwenzakala phakathi kwebandla lesicc njengabe izinkonzo lingabaxwayisa lithini abezombusazwe ukuthi kube lokuthula njalo kungabi ukusiba lokuchithwa kwemali kusenziwa ama-by-election.
Okukamnumzana uChabangu lebandla le-CCC yimboza eyayivele ikhona it was only bekuvele kulindwe nje isikhathi yimboza eyaphekwa kusukusela ngo-2018 imboza le ibe sayikhangela sayibona phekwa sabuza thina abanye sabuza ukuthi kanti liyathi lebandla lezombusazwe lingelasisekelo sakhona esithiwa yi-constitution lithi lombali lebandla lozombusazwe elokwelingela ama structures liza kwenza kanjani kwathiwa sithengwe izano singabantu bezano sathethiswa ngenhlamba ezinkulu ku social media lapha singadlala ama audio akhona ekakhulu emsakazweni wethu ona lo Studio 7 abafuni ukuthi babe lomunye umuntu obatshela eminye imbono bayilokho esingakuthi thina ngesilungu yicult so imboza le nxa isihlephuka umnumzana uChabanga akwenzayo yikuhlephuna imboza afaka isandla emunye ukafaka umunwe wathathi ichance wathena abantu bona nini nasi imboza into emelwe ngumnumzana uChabanga simzwile ekhuluma esithi yena ulwisana lokudelelwa kwabantu bemathebeleleni so kungabe kuyinto embi engamnandanga ngoba kwenza ilizwe lilahlekelwe inzuzo imali enengi besebelungisela ama by election so ke mina ngumbono wami ngithi mina lanxa kusidulela ukuthi sirane lama election kodwa into okumele ukuthi zilungiswe kanti njalo sikumele iZimbabwe layo isibe lomthetho omutsha kubotshwe kakhulu electoral act ukuze kubanjwe ngamandla ukuthi umuntu wonke othi ulebandla lembusazwe elincintisa ekhethweni kumele abe lama structures abe le constitution njengokufunakalayo kwamanye amazwe njengeBotswana awuhambi ungala ubuye lenhlanganiso yakho lingu-4 lifike lithi naselile party kumele libuye lamaphepha incwadi zonke ezitshengiselayo ukuthi lilibandla lezombusazwe eliserious engala constitution ngokugcina ekugcineni kwakhona sokudlalisa imali yelizwe
Lo ngumnumzana Angliston Sibanda ingcwethi yecubungela izombusazwe obexoxa icingweni lo standekile emhlanga we Studio 7 lwezempila kahle lubika ukuba umkhuhlane wesihudo sekholera ususabalele ezicintini ezilithumi lasikhombisa elizweni lonke jikelele. Osekulabantu abazinkulungwane ezedlula ezithobaminwembili 8,385 asebebanjwe ilesi sihudo. Lo mkhuhlane ubikwa ubulele abantu abedlula ikhulu lamachumi amahlanu 150. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC. Yabo!
Kwamanje ngesizwe esiphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa izolo wemukele ugwalo oluveza inani lamapulazi awevelwa abantu lalabo abalamapulazi amaningi. Lolu gwalo luza ngemva kokucwayisisa okwenziwe nguhulumende emapulazini. Gwalo lolu luveze ukuba ababaningi kakhulu abalamapulazi ambalwa umuntu eyedwa. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi waxotshwa ukuba ngummeli wemavukuda fara edalela ephalamende umnumzana Munyarazi kufaka kudizwi owebandla le-CCC usecale umkhankaso wokuvotelwa njalo kukhetho lwama-by-election olwenyanga ezayo esithi ilunga lebandla umfundisi Tafumane Masaya kafelanga mafufu. UMasaya ubikwa wabulawa ngabantu abamthumbayo behamba ngemota kamnumzana Scott Sakubwanya ozamela ibandla lezani PF kulesi sigaba kutsho leli phephandaba. Okwamanje sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 live kanjani basazi ukuthi abahle hayi yasazi ukuthi odi yami izavula after how many months asazi but eka mama lo e-CCC hawo ivula after 2 days yamoze sekhona imoyeni ubaba emadonkini ngale phumula ubaba uqhumiselele ngale hayi imshina yona ibakhuthi ibathola every time kwetha nge steam propaganda yathola kanjalo yonke so hayi kanye steam mina into engibuzi isizwe sakithi bakithi nisho ukuthi isizwe sakomphakazi sicaptured noma kuhamba kanjani ngoba engathi nje mina mbona ngathi imashona land siyayithanda labaholi bakhona siyabathanda ngoba noma ungena istudio 7 kukhulunywa nje abantu basemashona land laphatha semashona land angeke uthole ukuphilisana ngezaphu kumbe umuntu eke khuluma iraise ipoint ngeMRP or umuntu eke raise ipoint ekhuluma nge ngoba uJoshua Nkomo ngeke uthole umuntu ekhuluma ngezinto zakithi yazi into ezithinta thini ungazi umuntu ekhuluma ngeMRP umlandeli wakhona uze umuntu ekhuluma abanye abaningi laba nje yonke into umuntu uvuka ekuseni kuduma i-CCC kuduma abantu bemashona land umuntu kushona ilanga kuduma i-CCC kujona uduma abantu bemashona land kisho ukuthi isizwe sethu impela sibili yindlela esiyaqhubeka ngayo impela yindlela esiphila ngayo impela sicapture size sicapture ngisho spiritually yazi ukuthi noma umphefumulo ucabanga ucabanga nje into zemashona land amaphathi emashona land abaholi bemashona land
amadonki abheke kupolitics ma impikipo ukuthi abule lokhu enginayo lokhu kudingwa ngingaphikisana naye kumele aphikisana naye lapho kanti bona abafundi banje abake baboni ukuthi abantu babathanda UPC ivuke phambi kwamehlo ivuke phambi kwesabo nampa abantu egiye bechiya ngenekuthi nanku intuthu kuzayithatha kuzayenza kuphinthi ukuthi ufile kanye zile okufakwenkayele ifile okufakwenkayele ukuthi bize zonke zifiwe sekuthitha abantu bababuthelela ndawini ukomasela ngamagqibelo awu bakithi mani matozi maselefuleki ungenabantu ibize ngelebusonza kula muntu obekile
lithona njani banandeli balaleli westudio 7 lo okhulumayo nguThebe umakhosi womhlaba Thebe ngifona nje ngilapha ngise-Johannesburg into eyenziwa nguThabango uSengezo Thabango noJacob Budenda sonke nje siyakwazi mhlophe ukuthi laba bantu lo bale agenda abayenzayo the reason why bekhona ama-MPs ethu awe-CCC eParliament it's because bafuna ukuthi iZANU-PF i-attain i-2/3 majority ukuze bakwazi ukulokhuza uku-amend i-constitution ukwenzela ukuthi uMnangagwa akwazi ukuthola i-3rd term kodwa-ke hhayi singathi kungasenani akhucukele azibhode emhlane abantu bavotile baqeda bakhetha abantu ababafunayo kodwa-ke namhlanje uSengezo usedicidile labo Jacob Mdenda ukuthi babuyisele ivoti yabantu emuva babuyisele iZANU-P F embusweni kodwa-ke lokho ngithi mina sizabona lapho kuzawela khona induku loxakuxaka silikhangele madoda konke elikwenzayo siyakwazi njalo sizabona lapho elizaphethela khona asabheni siwona
sanibona salibona Studio 7 hayi nangiva kowami umboni ngisithi hayi thina esikucelayo singamayouth amancane sicela ukubana eZimbabwe kuba nemisebenzi yiyo into esiyicelayo ukubana sibe nemisebenzi sithole umsebenzi sisebenzele imuli zethu ubana kunje ekhaya kula msebenzi akulani aeZimbabwe kuhlutshekwa kuphela kumanje abantu bagcwele ngaphandle kwamazwe bazama ukuziphandela ngapha iZANU-P F yaleli sikhundleni hhayi siyanicela ubana lani sizame ukudedela abanye sibabone labo ukuthi bayenzani ngoba akula msebenzi emakhaya kulani kunzima hhayi siyabonga
Gum shelele. Hayi, ninjani zakhamizi, ninjani bantu abahle, bantu abanohlonzi abazibhovileyo ne-Studio 7. Enginakho nje nakho. Inkinga yami ukuthi ilizwe lakithi asikho serious nge-politics. Ngoba i-politics esikhuluma ngayo isiyi-tribal politics. Ma ukhuluma nge-tribal politics, you are not reuniting the country. Ubenza kube first to west. So nakho ke mina anginandaba nokuthi kuthiwa yini nani. Mina ngithi amaparty lawo abasuke endabeni zokukhuluma ngalokho esikhuluma ngakho lokho okwe-tribalism. Unkomo wakhuluma bantu wakithi wathi uhlupho luzavela empumalanga lusiza ngapha ingakwemukeli kodwa abantu sebengene baphelela. Umkhulu lwana was a philosopher, political philosophy, why analyze izinto ezibone zinjalo, and that is what is happening. Abantu sebehlukene lokwana ukuthi ubaba wazama ngendlela yonke wadiliza iMashona United Chiwororo kwaba iZimbabwe Saints, wadiliza iHighlanders Botswana Chila Moya yaba iHighlanders. Manje abantu sebebuye bavuselela nalani into leziyana, yizo sezifukile vele. Abantu akusakhulunywa ukuthi hayi siyakhila izwi, sokukhulunywa nge-tribalism. Oh, ngize ngizisole lami, ngidinge ngisole ukuthi kathi manje ingqondo zethu zingaphi. Thank you, bye-bye.
Studio 7, uChabangu lo wahle waqala ukurecola ama-members awe-CCC kungakavotwa lokuvotwa. Wahle wayiqala leyo nto leyo ezama indlela yokunikeza iZANU-PF ithuba. Lamhlanje uChabangu uhambisa iconstitution ye-MDC Alliance, uthi yona yiyo emnikeza amandla awokuthi khona athathele abantwana baseZimbabwe amalungelo abo okuvotwa. I-MDC ne-CCC into ezimbili ezichiyeneyo. Uyayangisa lamakhoti ayayangisa ukumamela izinto ezifana lezi ezikaChabangu, i-fraud leyenziwa nguChabangu kanye lama-lawyers akhe angikwazi ukuthi alamahloni kukamanye amazwe bebezabotshwa uChabangu lama-lawyer akhe ngoba babulala intando yabantwana baseZimbabwe ngoba besebenzela izisu zabo. Kukamanye amazwe mpela bebezobotshwa ngoba bagangile uChabangu labo Kalipan Bugeni bagange bayafa.
Yeah, ngibingelele kuStudio 7. Ngabe ninjani nonke nje basakazi? Hayi, siyaphila sihlobo zama kukho kubi. Ngizothanda ukuthi ngiphawule kancane lapha, ngifake umbono wami, ngilimukise abantu ikakhulu ngabantu landeli bakaChabangu lo nalo Kalipan Bugeni lava. Hayi, abantu bakithi kufanele balimuke bengarojwa ngoKalipan Bugeni noChabangu ukuthi bethi bangathi bamele abantu bakithi bayabathanda. Izigebengu lezi ezisetshenziswa izano bahola la abantu banikeza imali eningi kakhulu. Bahola ngempela. Ngicela ukuthi abantu bakithi beyekele nje ukuthi bethathe ludumo lokuthi berojwe nguChabangu. UChabangu uthe uma ekhuluma laphana erikhola abantu basebulawayo endane ezihlukeneyo kwemathebelelendi, wathi yena angeke uzukwazi ukuthi uzoba uzosiphatha lapha thina singabahlali bakobulawa siyinzalo yalapha emathebelelendi. Uma ungawusemaswingi uhambe uyephatha khona. Kodwa into emangazayo ukuthi laba abantu abafakileyo kwamanje iningi lawo amashona endaweni zasemathebelelendi. So kuchazani lokho? Isisebenzi sezano, sicela nje abantu bakithi, mina ngisapoti i-CCC angikho lapho. Mina umthwakazi opheleleyo, angijiki, ngiyakwazivele ngife ngisapoti kwakithi. Angeke ngatshona ngikhithi idlozi lasemashonaland. Angisho siphukuphuku ngendlela engikholela ngakhona. Ngicela nje abantu bakithi beyekele ukungahlakaniphi, bezame ukuvula amehlo, bevule nengqondo, bengakhohliswa uChabangu lo osebenzela isikhwama sakhe. Uholile ukuthi akuphazamisele i-CCC nawo yonke indawo izana umsebenzi wayo la ibona ukuthi ithola khona i-pressure yahlikisa. Nangapha kumthwakazi siyakwazi ukuthi akhona ama-CIO aziyenze ngathi ahamba nathi kumthwakazi, kodwa bengaba-CIO bakhona siyakwazi. So abantu bakithi kufanele bakunanzelele khona ukuthi indlela izana ichitha ngakhona imali, asina plan, sisenkingeni enkulu kakhulu ukuthi ma singahlakaniphanga sizotshona sicabana soda singabantu basemathebeleleni. Sibanga khona lokhu nje ukuthi abantu bakithi bayathengisa izwe labo, bathengwa ngemali ukuthi badestroy into yakubo eyakhwayo into enhle. Okhulumayo ngogift isibanda lapha e-Alexander, ngiyaxolisa nje kuba mude
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu. Angelani lokwenza le Studio 7, elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika. Lamuhla likhefu le Thanksgiving ngapha kwele Melika. Leli likhefu elikhulu kakhulu kuleli lizwe elinanzwa ngabantu abaningi kakhulu. Abangane lezihlobo bayahlangana besidla ukudla okuchiyeneyo ikakhulu inyama yengalukuni. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mkhululi Ndabambi. Saqala ngokumbuza ukuthi liqiniso na ukuthi leli langa liqakathekiswa okwedlula ikhefu leKhisimusi na?
Kakhulu kuliqiniso ukuthi iThanksgiving iholiday edlula iKhisimusi. Actually iThanksgiving is the biggest holiday in America. I think it was the 4th of July then sekuyiKhisimusi kumbe zingujikile obhanqa khonapho ezilandelanayo. Kodwa iThanksgiving ikakhulu iBlack Friday le ayi iyo enkulu kakhulu sibili. Thanksgiving kuyavalwa izitolo. Khisimusi ezinye izitolo vele kazivalwa. Thanksgiving everyone takes the time to go home. Vele kuba lesomba mutu vele wonke umuntu goes home to be with their family. Ngekhisimusi lakho futhi is the same kodwa akufani le Thanksgiving.
Bakhona abanye abantu abathi bona indlela ikhefu le Thanksgiving elithathwa ngalo lapha eAmerica kungani liyaqakathekiswa kakhulu ukwedlula iKhisimusi. Ubona kuliqiniso yini lokho?
Well, Thanksgiving is a victor's holiday. It is a conqueror's holiday. They're thankful ukubana ama Indian abaseva befika lapha in the dead of winter, sebe, you know, dying of scurvy and all seaborne ama diseases abathola on the journey. And ama Indian wona ababona belamba and babanceda babanika, you know, ukudla and they survive. Kodwa bathi sebesurvivile angithi ngabantu ababahlamukilayo. Na kama Indian abaningi sesahlala lapha eAmerica iminyaka leminyaka nenhlale eIndiana ngaze ngihlangane le Indian ililodwa khona pe Indiana. So uthi Thanksgiving ngoba thankful ngoba grateful lokho yoma kiwa grateful ukuthi we survived kodwa manje vele ama Indian lawo engakukhangelisisa ukuthi we try thankful ukuthi you know saligcina we preserved you so that you could turn against us. So there's that thinking as well kona futhi ungazokubonye bathi ama Indian abanike isitshwala ungazokhangele kuthiwa it was corn dried and ground to a powder and then cooked into a thick porridge ababanika khona babanika lengalo khona babanika le diye okunye nje sebekufaka nje kulezi nsuku kanti sokuphongufaka idiye layo inyama khona kayihlabuzi kumbe labo inyama vele ababephila ngayo ama-Indian kumbe babenikele ukuthi labo besurvive layo nje ingalo khona lapha inyama ewomile iphuma mhlophe nje hayi ayihlabuzi kodwa hayi ungaphila ngayo kodwa zikhona izinyama eziningi lapho ezikhona kodwa yikho kwaba udla kwakhona ngenxa yokuthi yikho ababanika khona ukuthi besurvive.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ngakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umholi wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi wehla esihlalweni ukuze anqintise kukhetho lwama-by-elections. Ibandla lezanu PF selikhethe amalunga edalele Politburo ukukhokhela umkhankaso wokhetho lwama-by-elections. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba umkhuhlane wesihudo sekholera ususabalele eziqintini ezilitshumi lasikhombisa elizweni lonke wabulala abantu abalikhulu lamachumi amahlanu 150. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Olivalelisayo ngoChris Gande.